Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 24 kuNcwabakazi 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include.
Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo.
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyabe sokuya ngaye kumbe ngokuthi yena usebenza njani, kodwa thina sisabe lokho sikhangelele ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye ubone njengoba laye eligqwetha uzakuzwisisa nxa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani ne-constitution ngoba i-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe e-Weser North ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo. Uthi lolu hlelo luza kuba lwehlukene lolweminyaka edluleyo olwalusetshenziswa iZANU-PF ukulolonga abasakhulayo, abalodlakela, ababetshaya abasekeli bamabandla aphikisayo njalo besephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yepharlamente ebona ngezemfundo lemidlalo ngodaba lwe-National Youth Service, unkosikazi Coventry uthe uyakwazi ukuba uhlelo lolu lolungamanga kuhle njalo kabafuni ukuphinda amaphutha amanye.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include.
Uhlelo lwe-National Youth Service luzaphendukiswa usetshenziswa imithetho yepharlamente. Lokhu sizakwenza silandela izifiso zikaZulu. Sizakwenza ukuba wonke umuntu ezabelweni alalelwe singakabeki lumthetho.
National Youth Service Bill to the Attorney General's Office.
Uqhubeke ethi kulolu hlelo abazalusungula ngomnyaka ozayo bafuna ukufundisa abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 besebenza labo okwenyanga eziyisithupha. Uqhubeke esithi ukungena kuhlelo lolu lanxa kungabanjwa ngamandla akaze kwenelisa ukungena bazathola amathuba okuthola imisebenzi kuhulumende ndawonye lokungena emakolishini emfundo yaphezulu lamathuba okuqala amabhizimusi abo. Uthe njalo kulomthetho ozabekwa owe-National Youth Service Act esithi uzaphawula ukusebenza kugatsha lolu esithi bazabhoda elizweni lonke besizwa ukuba uZulu ufuna kusebenze njani lomthetho. Uthi abatsha bazafundiswa ezamasiko, isisekelo sombuso ndawonye lokuba beshiyane lemkhuba emibi efana nenkohlakalo lokusebenzisa izidakamizwa. Ingcishi ecubula ezombusazo umnumzana Mlindile Mancishana uthi uhlelo lolu vele lunezifundo ezisekela abantu bebandla linye, ngakho-ke abantu abaningi balwamukela ngokuthandabuza.
Kuyinto engalunganga ukuthi kuqakathekiswe i-National Youth Service ekuqhatshweni emsebenzini kahulumende, ngoba siyazi ukuthi i-National Youth Service akusiyo into ye-national kodwa into yebandla, into yeZANU-PF. solo kuzokusitsha ukuthi lo nalo ongekho kumbe ongazwani la elibandla lezana uPF umsebenzi akasawutholi kuhulumende ngoba akusiwo wonke umuntu ozavumelana lakho ukuthi ayefundiswa okwaku National Youth Service ngoba nanga phela kuzabe kufundiswa izinto zebandla linye kungafundiswa izinto zelizwe solo kusokuindlela yokubandlulula ukwethusela njengoba sesiya kukhetho ukuthi lo nalo ongasoze ajoin ibandla ukuthola kwakhe umsebenzi kuzahlupha ngakho ke sokuzaba nobunzima ezigabeni abantu beqala bengena ibandla ukuze bethole umsebenzi
umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuqakathekile ukuzwa imibono yabatsha kuqala ngodaba lolu
kuyasicanisa thina abantu bezimbabwe kakhulu esihluphekayo esimpofu ukuthi sokuthiwa i-National Service iyeza kwenza ukuthi abantu baqhatshwe ye ngamaqinga kodwa kusezwe kuphumelele ngoba vele abantwana bakhona baningi kakhulu sibona ngani umzabalizo wezanu siswele engakwenza sephonga ubamba lapha lalapha lingitsho lenyoka bangayibamba sebefuna ukuchapha ngoba lokho ayisikho esakulwe lilizwe abantwana bonke bayafanana
elinye ilunga lezanu PF umnumzana Matthew Sibindi uthi bayalamukela ngenjabulo inyathelo eselithathwa nguhulumende lokubumba umthetho olawula ukusebenzisa abatsha nokubafundisa imisebenzi etshiyeneyo
siyabonga kakhulu abatsha bazathola imisebenzi njalo bazathanda lelizwe labo
uhlelo lwe-National Youth Service lwamiswa ngomnyaka ka-2007 ngemva kokuba kuswelakale imali inhlanganiso ezivalisa umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations nenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zawuhlaba umkhosi omkhulu zikhala ngokuthi uhlelo lolu lwalusephula ilungelo loluntu ngoba abatsha laba basebefundiswa ubugebengu bokuhlukuluza uzulu wonke waseZimbabwe owayele mibono ehlukeneyo lebandla elibusayo eleZanu PF ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wecala lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngoba zisithi ungumthetho omubi. Ibhili le iphakathi kokuhlaziywa iPhalamende andubana ipasiswe ibe ngumthetho opheleleyo. Inhlanganiso ezingamashumi amabili ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, Crisis in Zimbabwe Coalition kanye leVeritas zithi umphathintambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima wafaka imigqa encindezelayo kulibhili engakhulumisana nangalo zulu. Ngokunjalo zithi uMudenda kumele ayikhiphe ePhalamende ingahluzwa ngoba okunengi ekumumetheyo kuvela kuMavima athi kuzulu. Zithi ingapasiswa libhili iza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo mahlayana kanti njalo izaphazamisa inhlelo zokuphathisa uzulu eziqhutshwa ngezinye inhlanganiso. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeVeritas umnumzana Lizwe Jamela yena othi ibhili le ilomthelela omubi kakhulu.
Uma sikhangela umthetho lo omusha lo ofuna ukuthi ufakwe ulakho ukuthi uthiwa uyanqabela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingabonakali kubhale okuthiwa supporting or opposing ama-candidates nxa sikhangelele ngendaba zombusazwe but nxa ukhangela i-constitution iyanika ilungelo kumuntu wonke nxa sikhathi sisithi umuntu siyabe sisho even umuntu olihlanga nxa sikhangela inhlanganiso nxa sikhangela umthetho layo umuntu oyabe kwanisa ukuthi laye ephatheke kwezombusazwe ezepolitics.
Iselibhalele usomlomo wePhalamende limcela ukuthi avimbe ilumthetho kuleli dale ungabunjwa. Libona esamukela yini isicelo senu?
Ukuthi uzasithatha isicelo isicelo lesi njengoba siyisicelo bayazobuya ngaye kumbe ukuthi yena usebenza kanjani kodwa siyabe lokho sikhangelela ukuthi laye hayi uza kusisisa laye ukubone njengoba laye eligqwetha uza kusisisa xa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani ne-constitution ngoba ne-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi so ulapho ukuthi laye ebone laye efake umbono wakhe xa ekhangela ibhili leli elisepharlamente kathesi
emthethweni kuvumelekile yini ukuthi lomthetho uphikiswe enkantolo lanxa nje ungakabunjwa usabunjwa kumbe kuyabe kumele ubunje upasiswe kuqala then abantu sebengaya ke enkantolo ukuya uphikisa
ukabili ungabili ulakho ukuthi abantu bephikise ukuthi ngazi ngayenzwanga okusemthethweni say for instance sikhathi esinxa ungakhangela ama-amendments afakwe nguminista during i-committee stage umthetho lo uguqulwe kakhulu watshintsha washiyana le bhili elahanjiswe ebantwini wenza ama-public consultation so kulapho ukuthi umuntu ethi hhayi umthetho lo kuphambanisiwe lokho okusha lokho kufakwe nguminista kumele lakho kuhanjiswe ebantwini kukanje kuhambe ku-public consultation so umuntu ulakho ukuthi ehambe emthethondaba ezama ukuthi kube umthethandaba ufake isinqumo mayelana nalo daba lonalo okwesibili ukuthi hayi umthetho uzathusuyenziwe suphelile then umuntu olakho futhi ukuthi ehambe laye enkantolo emthethandaba especially i-constitutional court ukuthi laye ifake isinqumo ikhangele umthetho lo ukuthi umthetho lo uyahambelana na le-constitution yethu
umnumzana Lizwe Jamela uligqwetha njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Veritas umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi kanye lomphathi ntambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima bathi kababuyeli muva kulolu daba bathi njalo ngamanga ukuthi kabazange bakhulumisane lenhlanganiso esizimeleyo kanye lozulu ngenguquko ephambi kwephalamende umongameli yemasoni Mnangagwa laye uthi ubalulekile lomthetho ngoba injongo yawo ingeyokwenqabela inhlanganiso ezizimeleyo ezisetshenziswa izitha zezimbabwe Ivandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe eWestern North ngabacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF abazame ukuvimba umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukudlula ngemota ukuyakhulumisana lenkokheli zaleso sigaba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Osterlos Siziba utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi udlakela lolu luqhamuke njalo kwezinye indawo ezibalisa igogwe egudu kanye laseuzumba izolo.
Yeah, ngiyabonga thina silenhlelo zethu kezuke emaphandleni namhlanje ke besise weza not emalangeni adlule ukusukela ngomvulo ke bese uzumba lapho ke libone khona izithombe lokunye ke abantu bezandwe zamuhlukumeza abantu wethu lokusincindezela ukubana ke singangeni ke uzumba lokuthi hlanga labantu befaka ama roadblock adlula i7 ukusuke Harare usiyafika ke uzumba namhlanje njalo bavale wetsa lapho bezokona ukubana besilemhlangano yethu bofanele siyenze khona kodwa ke sikwanisa ukuyenza imhlangano yethu kodwa ke kule moto ezilimeleyo imoto ye-one of farmer business people behlangana labo ke ilinyaziwe njalo ke loku utshaywa ke kwabantu lokuzama uhlukumeza abantu bethu ukubana ke singaqhubekeli phambili ke so aba sesihambe ke ukubana sibonisa namapholisa ngendaba edlakela lo dlame ke oluyenzakalayo ke emashonaleni east
lile siqiniseko bani sokuthi abadala lolu dlakela ngabe bandla lezani PF njalo selike laxoxisana labo yini
laba ngabantu abayazakalayo ngoba thina silawa community leaders abaziyo labo bayazakala asobantu abagqoka amamask abantu ababonakalayo ukubana ngabe zani ngabantu ababonakalayo ukuthi bathunywe izanu ukubana ke besincindisele ukubana ke singangeni ke ezindaweni ezijeneyo lokuyazakala ngenxa yokubana izanu yethukile ukubana ke inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ke ilabantu abaningi abamelayo njalo abayisekela ikakhulu sikhangele ukhetho luka-2023 sokuyinto ebayethusileyo bayenza ukubana ke eqalisa ukufuna ukusebenzisa iviolence lokubulala izimoto lokwethusela njalo lokusimisa ubana singayiphambili ke ngenhlelo zethu. So lokhu yikwethuka ngenxa yokubana ngabantu ababengakhangelanga ukubana ke inhlanganiso ekuphikisayo ingathola ke isupport enjengale abayitholayo ke ngesikhathi esime khona. Yikho beyethuka thina yikho sikwanisa ke ukutshela abantu bethu ukubana ke yekulobunzima kulobunzima abantu bayethuka ukubana ke sahamba njani siyaqhubekela phambili ngenxa yokubana ke injongo yethu kubana iZimbabwe kube le nguquko. Njalo siyathembisa abantu ukuthi nasoze sisayethuselwa njalo kubiselwa emuva ngenxa yokubana silalilungelo lokuhlangana, silalilungelo ke lokubhilonga to inhlanganiso esikizo. So akula muntu ongasimisa ngoma ubani lobani ngenxa yokubana la amalungelo asemthethweni welizwe. So kutshenela kudala ukubana ke sasimiswa lokwethuselwa lokubana kutshaya izimoto zokubana singaqhubekeli phambili. Siyaqhubekela phambili kubana eZimbabwe kube nenguquko. Inguquko le iyanceda not only abantu abaku-Citizens Coalition for Change kodwa even laba eZANU-PF ngenxa yokubana yibo phela abangaholiyo bona laba abathunywayo ngabafana ukubabonayo ukubana abanye bakhona abalalela izimali abalakwanisa ukudla abanye bagqoka amabhrukhwe adabukileyo lezikipa zezanu zakudala okutshengisa ukubana ngabantu ke abaphansi kodubo olu-afektha uzulu wonke jikelela. Konke lokhu kuyalungisa ngenxa yokubana eZimbabwe kufana kube le nguquko. Inguquko leadership ezavumela ama-political party ukubana bekwanisa ukusebenza benza konke akwenzayo njalo ezavumela ke ukubana uZulu ke eme lapha afuna khona ngenxa yokubana into zamaphathi asonto ofanele umuntu ezitshayelwe noma ebulale. Njalo uhulumende fanele enakekele umuntu ngenxa yokubana indaba yokuswelakala kwemisebenzi, yokuswelakala kwemithi, yokuswelakala kudla, le ndlala yiyo yenza ukubana ke sibe silapha esikhona ukubana silungise izinto zona lezo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Wabona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adale uDlakela. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakuyemukeli umbiko ngalolu daba. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF lithi umholi wogatsha lwezempilakahle esigabeni seLimpopo Province unkosikazi Phophi Ramathuba kumele axotshe umsebenzi ngemva kokuphuma kuvideo etshela isizalwane seZimbabwe ebesilaliswe esibhedlela eLimpopo ukuthi kumele siye kwelatshwa ezibhedlela zikamongameli Emmerson Mnangagwa eZimbabwe. Lolu daba luqhubeka lusemilonyeni yabanengi abanye besekela ibandla le-EFF ekuthini uRamathuba axotshe umsebenzi kodwa abanye besithi ukhulume iqiniso. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana Kathy Webebe isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebotswana.
Bekuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment mboni ngani ngikomentile even kwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa lwami ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-admitiwe. Mina ngahlala ebhentini they refused even ukungithinta bethi imali bayifuna. I think even eZimbabwe kunjalo no money no service. It's only that iqiniso lona libuhlungu but honestly speaking umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso we are Mnangagwa's responsibility.
So manje akuzwisi ubuhlungu lo
ubuhlungu ba kuyazwisa but liqiniso njalo
ye ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyilatshwa eZimbabwe khona ngani yikho phela.
Baba Dube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona especially when it comes to budgets. Umama lwana umzwile ukuthi breakdown yakhe uyenze njani. Kule I've heard abantu abanengi vele abokuthi umuntu wakhona engazithwala especially lapha eBotswana eduze they cross the border umuntu ezobelethela lapha. Lapha lakho sebafaka ama-policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi-foreigner ubelethela ku-government 3,000 okumele uyikhuphe. So uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe mina I will say it I know abaningi bazangithethisa but iqiniso libuhlungu singangani sibona lapho kungani kungcono khona we forget about solving our own problems. As soon as we exhaust ubuntu bendawo yona leyo, that is a fact.
So vele abantu kumele bezilungisele kwabo. Yiko kutsho lapha mphe.
Abantu kumele bezilungisele kwabo. Baba dube it's so sad ukuthi iSouth Africa is the youngest country in independence kusadeki la. So it's sad ngoba even our leaders, they don't bother to fix izinto ekhaya bengagula, they fly to South Africa. And next thing that we go to South Africa, kambe iyabinganani shwayo ni South Africa yangkhona. Wese umuntu lwana ngumuntu o-operator, anto zwilu kutu khulume wathini. Laye umuntu, kugcina sekusiba too much, iqiniso lihle, kugcina sekusiba too much, ngoba we don't focus on fixing our own things, but we become too comfortable ngama situations aza abezama ukuthi sincede ngaleso sincediseke ngaleso sikhathi. Yeah, starting from our leader.
Ukhethiwe Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Mbuso Mhlanga.
Umuntu angaba yisihambi, umuntu angaba yisihlupheki, kodwa uma umuntu sethe wafika egumeni lakho, asithi wabona na ukuthi lo muntu ulambile, umuntu loyagula, uyazama ongakwenza ukuthi umncede nje umphefumulo kaNkulunkulu. Yinto yaqala. So laphayana ekuthukeni ya kuzima babudube ngoba ma kubuya bona abakhulu besuka eZimbabwe bezokwelathwa lana, akula not even one person says anything, bayalathwa babuyele sebe right. But because iphovo ihluphekile, then sesiyathuwa sitshelwe yonke into. Then ngibuye entweni yesibili, yes, ba right ba wrong ukusithuka. Ngoba let me hit the nail on the head.
Yeah, cool.
Some people abanye bona laba abayibo abagcweleyo la, including mhlambe nabona laba aba lowo kade thuka. Uzothola ukuthi ekhaya le mayifika le ekhaya uyantshintsha agqoka amakhanda alabana abanye labana ababusayo. Naye ashaya izilogani. Abazali bakhe bavotela the same people abakhona abenza ukuthi abantu sigcwala amazwe. So aluva kuyukuthi abantu singafika ukuthi sibe inqotho, sibe neqiniso empilweni zethu babudube. Uthi masithi, we have had enough of this, let's change. Wonke umuntu abe in that kind of a boat. Hayi ukuthi abanye lana kuyakhulunywa, hayi bakithi asintshintsheni, liyabona sesihluphekile. But abanye babhizi bavota khonale, bavotela the same people. So at the end of the day sihlala sithukwa, sesiyizinja nje, sesiyinto engasilutho. Khona nje ukuthuka umuntu osegula bekungekho right, kodwa ngezinye indlela ba-right futhi, ngoba the same people yithi futhi esivotela the same government that is there.
Umnumzana Mbuso Mhlanga, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube uxoxele umnumzana Limukani Mpofu ovela eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Baxoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Siyafuna ukuvota Dube, kodwa manje amalungelo asilawo ukuthi sivote sikhululekile, njengoba sibona nje sikhuluma sinje sisemazweni. Yikho khona lokho kubangela ukuthi ubone ngani abantu abasha bavote. Njengami nje yabona njengoba nje ngise-Cape Town ukuthi ngizosuka lapha e-Cape Town ngihambe 3 days ngisiyafika ekhaya ngisiyavota. Yabona ukuthi ilungelo lami libandezeliwe, kube kuthiwa kuyavunyelwa ukuthi kuvote umuntu lapha khona, it's just for a vote. Ngabe konke kuhamba kahle Dube, kodwa amalungelo lanyenzezelwe. Yikho nje kubona ngathi abantu abasha abakhuthalelanga izinto zezomsasa.
Manje nxa kunje phela akusuzokumele inguquko eZimbabwe. So inguquko iyabuya nini, njalo iyabuya njani nxa lingavoti?
Inguquko Dube ingaba khona ma singabangisana sonke njengabantu beZimbabwe. Okwenzeka ngo-1980 Smith ekhutshwe embusweni, lamanje kungenzeka nge uSmith wakhishwa ngokuthi abantu bonke babebambisene ngomqondo, bekwazi ukuthi bafuna ukumkhipha esitulweni. Namanje abantu bakithi uma bengabe besazi ukuthi bafunani, befuna ukuthi bahlupheke bezibonthi bahlupheka uma kuthi bahlupheka ngoba thina singazakwazi phela ukuthi kathi abantu bakithi bahlupheka ngempela ngoba ngendlela obona mdonselwana ngayo ugcina lawo sizibuza imibuzo eminingi ukuthi ayi mhlawumbe ngithi abantu bakithi bahlupheka mhlawumbe yingezo engikubonayo abanye abantu bakujabulela ngoba kube kuthiwa sonke siyakubona ukuthi siyahlupheka angithi kube thiwa siyabambana sonke sibe sibe nomqondo oyi-one njengokwenziwa i-youth yona le yakhipha usmith ngo-1980 kodwa manje sibona ngani siyadonselana abanye badonsa besiyale abanye badonsa besiyale yikho kugcina songasakhanyi kahle kwana futhi kuhamba njani
kuyini okwenza lidonselane kangaka
sisikhwaba omunye nomunye ufuna ukudonsela esikhwameni sakhe asifuni ukuthi sibambisane ngento eyi-one sonke sikhululane sonke siphakamisane sonke ngesikhathi esiyi-one ngoba ngendlela okudonselana ngayo yikho khona lokho kukhoza ukuthi ubone kuhlutheka kunje ngoba omunye la udonsela kwesakhe isayidi omunye udonsela kwelakhe isayidi ikanti-ke kube sonke singabambana sonke eyi-one sonke sithi uyabona manje njengamazimbabweni siyazazi ukuthifunani manje sifuna impumelo kati thube kodwa usuzibuze ngempela ngempela kati okwehlule ukuthi kwenziwe izimbabwe okwenziwa ngamanye amazwe afana nabo-south africa afana nabo-botswana kuyini okwehlule ukuthi izimbabwe kwenze khona ma ukhangele kuyini so uyabona
ukuthiabantu bathi yini elibaidozela kathani
hayi jube akusihithi abantu abasha jube kubhalisiwe abantu more than 5 million abantu ababhalisele ukuvota so untshela ukuthi abantu laba abhalisele i-5 million lesebona abakhona njengamanje ekhaya sengasabala bangaphandle bona laba basekhaya uthi ukubona kubahambela kahle kumbe mhlawumbe yimi embona kubi mhlawumbe ngakhangele emakhokhoba ngikhangele embare ngikhangele ewansi ngikhangele lupane ngikhangele etsholotsho ngikhangele eshinotimbo evictoria falls abantu ezitradini ngendlela embabona ngayo bese ngizibuza ukuthi abantu bonke laba usukuthi bona bakujabulela khona lokhu impilo le abayiphilayo umuntu uthole inyawo zimhlophe amba amapatapata ukeza lakuye ukuthi phambili ngebandla elibusayo hayi khona duba abantu kumele sizameni ukubambana kuzela nomthwakazi umthwakazi ma singathi singabantu sizame ukukhipha le ngqondo leyo ukuthi kuthiwa inhlobo enje nenhlobo enje yikho kuye kwizinto okusikela emuva wonke konkeyana kathi esijube sikhangela la mavoti kunyaka ozayo kumele ukuthi ngabe sonke siyabambana sonke sikhulume ilizwe eyi-one ukuthi madoda lapha siyakubona kwizinto okuyinto okungasinceda la izaphu jube lapha singa-challenge sifihle umphini la izaphu ayikho into alikho utshintsho engalenza ezimbabwe i-MRP alikho utshintsho engalenza ezimbabwe okwakathesi lapha sesikhuluma iqiniso la utshintsho olungaba khona kathesi sikhangelele umnyaka oluzayo yi-CCC kuphela lokho akunamntu ongakwaziyo singaphikisa siyenzeni ezilongu ma singabe lokhu esidonselana amanye amavota azophithima futhi aye ku-MRP amanye kuzaphu izawini izanupf lanesiyetale sikhuluma sikhona lapha e-South Africa singalanto siyazi nesiye futhi ake sisotshole ukuxosha angazi ukuthi siyakuya ngaphi ma singafuna ukuthi sitshitshe i-government ngoba i-government yakhona le ezofika isigijimisa futhi sizokuya ngaphi manje ezambia lakho siyaqala ukugijinyiswa manje so zobe singabantu abanjani abantu abangakwazi ukuthi behlangane njengamazimbabweni sithi yabona manje sesifuna utshintsho madoda singenzeni kwenzeka ngoba ukugijimisa avele siyakwazi izane izosishaya so ibhokisi ukuvota yikho okungasikhulula dube abantu bonke abazazi ukuthi bafunana abantu bezimbabwe bebekele okuhamba zekhotshisa abantu ukuthi baye ukuvota kulaa ncedo yes yavotela ibandla elinje sithi the only solution wakatres dube abantu ababekwazi lokhu kungehlula lokho siyahlala khona lapha emzansi sifele khona lapha akunanto esingayenza
Umnumzana Lemukani Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kulive Talk lamhlanje Diaspora Forum sikhangela ukuhlukuluzwa kwezizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Inengi lazo eseliphelelwa ukusebenza kwengwalo seZimbabwe exemption permit ekupheleni komnyaka. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo kololokwana kwamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.